Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
Section 208 we Constitution uyayalisa amasosha ukuthi engene endaweni zamasivilian.
Uhulumende uthi abakubutho abalani lezokuqhutshwa kokhetho elizweni kodwa kulilungelo labo ukuphatheka kwezombusazwe.
Ukubuyela kwebutho enkambeni kuyinto enhle kodwa ke futhi okubuya kusiphazamise ngoba sina bese sejayele phela ukuthi indlela abebutho kade beziphatha ngayo ibingani ibalulekile kakhulu ngoba bekulokuthula lapho.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo sezihlalele evalweni kulandela ukuphela kohlelo lwabebutho olukhokhelele ekususweni kombuso kobe ngumongameli. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba ngumkhokheli walo omutsha. Kutshoni lokhu kwizizalwane zeZimbabwe? Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kunomsakazo. Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa umnumzana Christopher Mtswangwa uthi abakubutho abalani lezokuqhutshwa lokhetho elizweni kodwa uthi kulilungelo labo njengaye wonke umuntu inqe eyisizalwane seZimbabwe ukuphatheka kwezombusazwe ekhuthaza uZulu ukuba ehlukane lomkhuba ukubasola mahlayana. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umtshangwa utshola mazwi emhlanganweni lentathela izindaba wokuzigeza embikweni ophume kuphephandaba leNewsday esithi abakubhalileyo ayisikho qiniso ukuthi abakubutho izinduna kanye labalwa impi yenkululeko bazabambisana ukukhankasela iZANU-PF.
I promised to the president, the new president, that we were going to deliver an electoral victory to me.
Ngathembisa umongameli omusha ukuba sizonqoba ukhetho oluzayo kodwa lokho akulani labakubutho ngoba abakubutho laba sebalidlala ihlandla labo. Abakubutho ngabantu abazumsebenzi kabangeneli kwezokukhankasela kokhetho, yikho kanye engakukhulumayo. Angazi ukuthi kungani abeNewsday bekhethe ukusho ngendlela engayisiyo ukuthi uMtswangwa uthe abakubutho bazokhankasela ibandla leZANU-PF.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Leopold Munende upha umbono wakhe ngokuthiwo ngumtshangwa othi abakubutho abalani lokuqhutshwa kokhetho elizweni.
Nxa yena esithi amasosha awasoze angenele ezokhetho kodwa befaka isosha elinjengorugeje ukuthi libe yilo elizabe lingani ngathi ukudriva iZANU-PF kuma-elections abuyayo, mina ngithi lapho ulahlekile. Kube sekusiba lo hungwe lo owemashingo okukhulume ku-PCC yabo yemasingo lapha wathi yena bazabe besebenza lamasosha ekukampaigning lama-chief for ama-elections abuyayo next year. So into leyo ayikhuluma yena uyikhuluma ngoba ukhuluma lentathela izindaba kuphela.
Esekhuluma phezu kokungeniswa kwabalembali yebutho kuhulumende, uMnende uthi akalankinga lakho inqe kungabantu asebachiya isisosha.
Section 208 we Constitution uyayalisa amasosha ukuthi engene endaweni zamasivilian. Yikho libone uThambani uGeneral Chiwenga eretire from the army. USB Moyo wa retire naye, uParentship la wayenza wa retire ukuthi bevunyelwe iConstitution ukuthi bengene kugovernment.
Umtshangwa uthi lubandlululo lolo lwenziwa yilabo abachothoza ukuphiwa izikhundla kwabanye abekade bekubutho ukuba baphathe izikhundla kunhlangothi zikahulumende. Uthi lokho okwenziwe ngumongameli weZimbabwe akukutsha ngoba kusenziwa emazweni amaningi omhlaba ukungena ezikhundleni kwabakubutho lapho sebechiye umsebenzi wokuba lisosha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuphela kohlelo lwabebutho olukhokhelele kubusweni ebususweni kombuso kobe ngumongameli Robert Mugabe olulesihloko esithi Operation Restore Legacy osebe kubangile ukubuyela kwebutho enkambeni lokuqala ukusebenza kwamapholisa elizwe adume ngokungethembeki lokudinga ukufumbathiswa isikhathi sonke. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ibutho leZimbabwe lihluthune intambo zombuso kwaye ngumongameli uRobert Gabriel Mugabe mhlazilitshumi lanhlanu ngenyanga edluleyo ngaphansi kohlelo olulesihloko esithi Operation Restore Legacy. Ibutho beselilawula zonke inhlelo ezweni obesekulethe ukukhokha umoya kwabantu kodwa sebehlalele evalweni ngoba abebutho sebesithi lokhu sokubuyela ezandleni zamapholisa. Ukubuyela kwamapholisa eZimbabwe ekusebenzeni bebodwa sekuthiye uZulu esevalweni lokuthandabuza ukuthi ungaba sokubuyelwa kusimo sayizolo sokusebenza kwamapholisa ehlukumeza abantu. Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Lungelo Ndlovu uthe sebesesabela ukuphenduka kodubo lwamapholisa kobulawayo adinga ukufumbathiswa sikhathi sonke ikakhulu kuma roadblocks amanengi.
Kuyinto edanisayo sibili ngoba amboni ukuthi bangatshintsha indlela zabo ezimbi. Bazabe lokho befuna ukufumbathiswa njengalokho abade bekwenza kudala. Kungaba lobunzima ngingazi ukuthi i-military police enxa ingasebenzisana labo labo bami khona phana emgwaqweni ukuzela ukuthi kungabi lokudlwa ngudlwa.
Osakhulayo wakobulawayo uMnumzana Bakhitsanani Dube uthi ukubuyela ezinkambeni kwabebutho kuyinto enhle kodwa kusuka kuphazamise isimo elizweni ngoba amapholisa ebengasazi umsebenzi wawo.
Ukubuyela kwebutho enkambeni kuyinto enhle kodwa ke futhi okubuya kusiphazamise ngoba thina bese sejayele phela ukuthi ama indlela abebutho kade beziphatha ngayo ibingani ibalulekile kakhulu ngoba bekulokuthula lapha ikakhulu isikhangele siqathanisa ekuthini amapholisa wona ewuphethe umthetho kuqala bekungani kule corruption ngoba bebecela lama bribe into eziyalo kuphela kodwa ibutho lithe liphuma lisemgwaqweni bekungela ama bribe esiwabhadalayo njalo abantu labana bayabobotheka nje nxa bekhuluma lozulu.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Thomas Sithole uthe bayakwamukela ukubuyela kwebutho ngoba bebengasaphathekanga ukubona abebutho begcwele emigwaqweni lona ilizwe lingekho empini.
Siyakwamukela kakhulu ngenxa yokuthi umsebenzi lwabathi bebevele bezengawo bese bewufezile. Bese singasaphathekanga kakhulu njengoZulu wakuleli ukubona abebutho begcwele ezitaladeni zakithi thina singekho empini.
Lokhu abebutho beqale ukuqondisa umsebenzi elizweni ngenyanga edluleyo kulethe ukuhamba kuhle kwabatshayeli emigwaqweni kungasela kumiswa mahlayana ngamapholisa adinga ukufumbathiswa. Udubo olube khona yikuba ebesekhona amasotsha abesesephula imilayo abasuka beyiphiwe enkambeni obesekudale ukukhonona kwabantu bethi ababuyele enkambeni noma nje abanye bebethi ibutho like labamba umthetho lokuthula ezweni njalo bebekhulumisana kuhle labantu. UZulu usehlalele evalweni ethi mhlawumbe amapholisa asezaqala ubugwelegwele bawo loba nje obebakhokhela usikomishi uAugustine Chihuri emise umsebenzi ngomvulo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni eZek ithi inani labantu asebebhalise amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota seledlule izigidi ezine lamakhulu azinkulungwane eziyisithupha i-4 million 630,095. Lokho kwenzakala inhlanganiso le ikhangelele ukubhalisa abantu abafika izigidi eziyisikhombisa kungakafiki ukhetho lomnyaka ka-2018. Umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende kubandla leZANU-PF uthi uhlelo lolu ngempela luqhubeka kuhle njalo iZEC ithethe inyathelo elihle ngokwengezelela amalanga okubhalisela ukuvota ngekhefu lekhisimusi.
Bakhona abanye abehlulekileyo ukubhalisa ngezizathu ezijiyejiyeneyo. So kona kubalulekile ukubana kuhlale kuvuliwe into lokhu kuzeuthi kona abangabe sebeyemelesile ukulungisa amaphepha abo bahambe beyobhalisa uvoti. Abanye yilabade bengaphandle kwamazwe abantu engansi abazi babuya kathiezikhathi zabokhisimusi.
Bekule mgoqo ethile ebivimbela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, ubona ingani isingcono yini kathesi?
Imgoqo vele yona ibingekho. Abantu bebesisabi umnyama ngelampisi bonke lokubana kwa-proof of residence lani lani kwakuvele kukhuluma ukuthi hayi nxa ungela-proof of residence uyabuya kwaphana balama affidavit ababevele belawo bona futhi abantu bezeki hayi kuthi ngihambe ethenga hayi babevele belayo ufike ufile ukuthi hayi mina yini uJoseph Chuma ngihlale i-address nzenzenzenzenzenzenzi kuphela kungafunga kona kwana u-commissioner of oddly akudilele. So kuphelele yes i-proof of residence yakho usurejista usunjani usurejista ukuvota. Manje abantu bona benzekani kantombotha sokuyiqala kade ngikemengeme indaba yona sokumele kungantha usome kuqala ungene emfundisini uyovuma izono zakho kumbe wenzeni uyabona into ezinjani. Yinto yethu elincane elula nje ukuthi just going there and ubhale i-affidavit yakho labo kwabana abezeki kwabana besiyevele benabantu babo ukuthi bayakwazi ukudindela kwabana ungasadikanga ngisho i-commissioner of oath lathi sinjele singama-m p labocouncilor besilalilungelo lalelo lokudindela abantu nesana labantu. So akunanto ezivele iyinkinga.
Abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe bekuthiwa ngama-aliens kanye lalaba abangalancwadi zokuzalwa sokungcono konke.
Ye lokwala sokungcono kakhulu. Indawo zama-aliens angavelebezivele zihlupha kodwa ngiyathaba ngoba unganiswa kulungisiwe kathe ngoba even kona laba abakudayisuna labana siyafuna bevote ngoba antu abayevele bahamba kona ngale emazweni besithi kona badinge i-political asylum. So bengavotela kuhle ngapha bebesikhibethela labo baze baxotsha kona ngale bekubuyesesibebaningi siyabafuna ekhaya.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ePhalamende ongowebandla leZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Ulife Talk lamuhla uhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe kwezombusazwe lesimo senotho. Kukhangelwa ukuthi kambe abasakhulayo kubaphatha njani okwenzakalayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umhlangano wokuvuselela isivumelwano sokuletha ukuthula kwele South Sudan esenziwa ngomnyaka ka-2015 ubikwa uqhubekela phambili kakuhle e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Impi yomdeni kulelo lizwe eqhamuke eminyakeni emine edluleyo isibangele ukubalekela imizi kwabantu abedlula izigidi ezine. Abacubungula imbangela yengozi yokugenquka kwesitimela esigabeni seWashington kwele Melika bathi ibangelwe ngumtshayeli obegijima ngesiqubu esingekho emthethweni. Le ngozi yenzakale eduzane ledolobho leSeattle kwafa abantu abathathu kwalimala kakubi abalikhulu.
Intengo yesinkwa ekhwele ngempela sonto obekuthiwa nguhulumende yehliswe iqhubeke ilokhu ingaguqukanga kwamanye amadolobho lamhlanje. Lokhu kwenzakala intengo yenyama, eyamafutha okupheka lokunye iqhubeke ilokhu ikhwela ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi impilo kaZulu iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Ngomo uthi lanxa intengo yempahla yandise ukukhuphuka ngalesi sikhathi somnyaka, ikakhulu nxa izisebenzi zikahulumende zithole iholo lesibili elebonus. Kodwa okwalo umnyaka kukhanya kungaba kubangelwa langokwenzakala eSouth Africa.
Ekunye engicabanga ukuthi kuyofanele ukuthi sikubuke ukuthi mhlawumbe ngaba nomthelela, yingoba impahla eziningi kuleli yazwe zibuya ezweni laseSouth Africa, lapho nakhona esiye sabona ukuthi intengo yepetroli iye yathanda ukukhula kakhulu kulezi nyanganyana ezidlulileyo. Kungenzeka ukuthi nakho lokho kwenzeka eSouth Africa kube nomthelela. Kodwa-ke futhi esiza kubona yikuthi ibhizinisi ikhuluma okunye okungakhulunywa ipolitiki. Ipolitiki ingabe ikhuluma okuthizeni, kodwa okungayisikho ibhizinisi ebona ngakho.
Intengo yenyama le yenkukhu ngenye ekhuphuke okuphindwe kabili. Inkukhu ibithengwa nge-$6 ngeviki edluleyo, kodwa kathesi isithengwa nge-$16 kwezinye indawo. Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezitaladeni e-Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisani Ncube uthi intengo yempahla iqhubeka ikhwela. Ukhansela wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Mahadebe utshele iStudio 7 ukuthi impahla yentengo ilokhu ikhwela izitolo zeHarare.
Vele lesobuhlungu ngoba kade abantu bekhangelela ukubona ukuwa kwentengo, kodwa ukukhula kwazo sokuthengisa ukuthi akula nkangelelo yokuthi ingaba lokulungisa izinto ngesikhathi esifitshane esi-100 days esikhangeleleyo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi intengo ezitolo ingaba ikhwezwa langokuthi ngalesi sikhathi kulamavela kwamanye amazwe abaningi abeza elizweni.
Ngibona njengani kuyiyo iyo imbangela enkulu eyokuthi intengo ikhwele, uthi baye befaka ukuthi abantu benemali. La bantu abavela emazweni abavakatshayo ababe bebuya lapha abezitolo labana baye befuna ukuthi babe nezinzuzo enkulu kakhulu, so yikho sibona intengo iqonga laphana.
UZulu bekhangelele ukuthi umumo ube nganeno kulandela usizo lwemali eliyibhiliyoni elilodwa lengxenye olwaphiwa uhulumende weZimbabwe libhanga le-Afreximbank. Kodwa ukutshela uthi uZulu engacabangi ukuthi kuzaba lobubelo ngesiphangiphangi, ngoba kule mininingwane emele ilandelwe imali ingakethulelwa ilizwe leZimbabwe okungathatha isikhathi.
Imali ekhulunywa ngayo ayithi imali ebuya ngesiphangiphangi. Kulokunye okunzima okumele kwenzakale ukuthi imali ize ifike lapha. So angiboni njengani i-1.5 billion izanceda udubo elikhona khathesi. Intengo ingehla bijana. Kodwa ngibona njengani abathengisayo bazaqhubeka bekhweza intengo, ngoba khathesi sile 3-tier pricing esinayo, ukuthi kulabantu abathenga nge-cash, kulabantu abathenga nge-swipe, kulabantu abathenga nge-mobile money abanjenge-eco-cash le-tele-cash. Kule ntengo abantu abazibhadalayo ezijiyejiyeneyo. So ngibona njengani intengo ingehla mbijana, ngoba ngibona umongameli usekhulume sithi yena into ezinjengalezo kazifuni, kodwa ubaba uMgabe uke wahlupheka ngakho okokuthi intengo ziyakhwela ku-economy yaseZimbabwe.
Umongameli Mnangagwa uthi kulobugovu ekukhwezweni kwentengo yempahla ezitolo okungamelanga kuqhubekele phambili. Ukhulume lokhu izolo eHarare embuthanweni wokukhuthaza uZulu ukuthi athenge impahla elungiswe elizweni emkhankasweni oweBuy Zimbabwe campaign.
Ngibonge uChris Gande weStudio 7 obesithulela esiphathelane lomnotho welizwe. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye osengumkhokheli omutsha webandla le-African National Congress kwele South Africa ukhangelelwe njalo ukuba ngumongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019 ibandla lelinganqoba. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bamtshayela ihlombe besithi umnumzana Ramaphosa okhethwe emhlanganweni we-ANC osaqhubeka eJohannesburg ulakho ukudala amathuba emsebenzi okuyikho ebalethe kwele South Africa.
Comrade Nkosazana Dlamini Zuma received 2261 votes and Comrade Cyril Ramaphosa received 2440 votes.
Lenjabulo lentokozo ebikhona ngemva kwesimemezelo sekomishini ezokhetho sokuthi umnumzana Cyril Ramaphosa nguye senqobile ekhethweni lokuba umkhokheli we-ANC omutsha. Umnumzana Ramaphosa unqobe unkosazana Dlamini Zuma ngamavoti aphansi kwamakhulu amabili. Obengumkhokheli waleli bandla umongameli Jacob Zuma uhle wehla esihlalweni lesi kwangena umnumzana Ramaphosa. Loba kunjalo umnumzana Jacob Zuma ngokomthetho uzaqhubeka umongameli welizwe uze kuqhutshwe ukhetho ngo-2019. NabeZimbabwe labo sebemukele ngenjabulo kunqubo kwamnumzana Ramaphosa njengoba kuza kuba nguye umongameli welizwe ngemva kokhetho luka-2019. Umnumzana Ramaphosa ngusomabhizimisi omkhulu onothileyo. Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Sabalala uthi loba nje belethemba lokuthi umnumzana Ramaphosa uzasebenza katalala ekuthuthukiseni umnotho okuyinto ezabagcinela imisebenzi abayenzayo kusadingeka babone ukuthi umnumzana Ramaphosa lenkokheli zakhe ezintsha baza kuqula yini ubudlelwano beSouth Africa leZimbabwe.
Sesifuze sike sibone isitendi sakhe ngabantu beZimbabwe ukuthi sona simi kanjani. Amapermit nanka abantu baphiwa. So sesingabona ukuthi under yena yini azarenewa yini amapermit abantu beZimbabwe abahlezi lana.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi akathembi ukuthi kukhona okuhlukileyo umnumzana Ramaphosa aza kwenzela abeZimbabwe.
Angimboni mhlambe eba noshintsho angalufaka olungagcina mhlambe luphazamise ukuba khona kwamaZimbabweans. Angeke phela sithi kumele ukuthi babheke baphinde babhekelele nathi futhi.
Abanye abakhethwe ndawonye lomnumzana Ramaphosa ukukhokhela leli bandla bagoqela umsekeli wakhe umnumzana David Mabuza, umgcinisihlalo umnumzana Gwede Mantashe, unobhala jikelele umnumzana Ace Mahashule, umgcinincebo umnumzana Paul Mashatile labanye. Ingcithi zithi uza kuba nzima ukusebenza kwalezi ziphathamandla njengoba kuxubene labo abebesekela umnumzana Ramaphosa labakankosazana Dlamini Zuma onqotshiweyo. Loba nje ngotshiwe unkosazana Dlamini Zuma kuyacaca ukuthi laye ubelosekelo olukhulu. Nelesudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapho.
Usapho lwemzansi we-Afrika lolwe-Afrika jikelele lwamukele ukukhethwa kwamnumzana Cyril Ramaphosa ukuba umkhokheli webandla le-ANC ngembono etshiyeneyo. Abanye bathi uzaletha intuthuko yezenotho njengomuntu oyingcitshi kuzo. Kunjalo abanye bathi uRamaphosa kalungelanga lokhu kukhokhela ilizwe elingaso South Africa. Lokhu kukhokhela izizwe elingaso South Africa njengoba engazange alwe empini eyokukhulula isizwe sakhe. Ukeina Komete oweStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo isizalwane seZimbabwe esiseSouth Africa.
Ngokunjalo-ke ngimbuka njengomuntu ozoba usizo kakhulu kusimo iZimbabwe ebhekane naso ngoba uCyril ungumuntu okhethwa nje akanakho lokhu ukuthi kuthiwe waye ngaphandle kwelizwe noma waye ligerila noma wayesemajele. Phela siyazi ukuthi eZimbabwe kuthiwa ukuze ubuse kufanele ube umuntu loyo onalezo mpawu akanazo-ke uCyril noma kambe kade ekhona emzabalazweni. Lokho kuzosiza-ke namaqembu aphikisayo eZimbabwe.
Singazi-ke ukuthi uRamaphosa uzabe khangelele abantu bonabo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ukuthi siqhubekele phambili sikhona ngapho.
Angiboni Magumede ukuthi kuzoba leshintsho kuleyo ndawo ngoba phela ezinye izinto lezi kufanele sizibuke ezingeni lalokho kubizwa kuthiwe phecelezi ngesiNgisi i-policy. Singa engabhekayanga nje ukuthi yinto ekade isenziwa uZuma eyedwa, kodwa ke yinto eyayisenziwa u-ANC ngokuhlanganyela.
Wena ngokwakho ukubona kuyinto enhle ukuthi kulo mkhokheli omutsha we-ANC?
Ngikubona kuyinto enhle. Okokuqala, vele uZuma isikhathi sakhe kade sesiphelile, futhi kunenye nje into enkulu la engithanda ukuthi ngiyibalule ngoCyril Ramaphosa. UCyril Ramaphosa ubuya kwisizwe esincane kakhulu la eSouth Africa, isizwe samaVenda. Yinto le ongeke uze ulithole kakhulukazi e-Africa. Uma ubuka iSouth Sudan kuyaliwa ubuhlanga i-tribalism. Uma ubuka iKenya manje kuyaliwa ubuhlanga i-tribalism. Sengisho even neZimbabwe kuthiwe kuselebrethwa ukuwa kukaMgabe. A musician, a performer eHarare ushayela ukuthi ukhuluma isiNdebele abantu bethe abasizwa. iSouth Africa isikhombisa okukhulu ukuthi ebuholeni bezepolitiki asibhekeni amakhono omuntu, singabheki ukuthi umuntu ungowasiphi isizwe.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ekhuluma ecingweni eseSouth Africa. Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithi lizimisele ukuthuthukisa abesifazana emhlabeni wonke jikelele. Unkosikazi Michelle Bekarin, omunye wabasekeli bomqondisi we-USAID obona ngokuthuthukiswa kwezenotho, ezemfundo labesifazana labesilisa, uthi abesifazana babhekane lenhlupho eziningi okumangalisayo ezigoqela ukuvinjwa ngabesilisa ukuthi benze abakufunayo lokuthola amathuba okuzithuthukisa. Uthi kwesinye isikhathi abesifazana babhekane lohlupho lokungatholi imali yokuvula lokuthuthukisa amabhizimisi abo. Uthi esikhathini esiningi abesifazane babhekane lohlupho lokukhahlanyezwa ezindlini lemphakathini. UBekering uthi ukutshaywa kwabesifazana kukhahlameza omama, amankazana, imuli labantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Uthi ukukhahlanyezwa kwabesifazana kwenza ukuthi omama bengaphumeleli njalo impilo yabo ingathuthuki ngemfanelo. Kunakanelwa ukuthi ukukhahlanyezwa kwabesifazana kwenza ukuthi umnotho womhlaba wonke ungathuthuki ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5%. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuthuthukisa uZulu emhlabeni wonke jikelele olwe-USAID luthi soluphethe udaba lokukhahlanyezwa kwabesifazana ngendlela ezimbili. Okokuqala, luthi lulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana ngokuhlolisisa insika yokuhlutshwa kwabesifazana njalo lokuthi kwenzakala njani sonke isikhathi. Okwesibili, uhlangothi lolu luhlolisisa imithetho yokunqabela udubo lolu njalo lokuthi imithetho le isetshenziswa ngemfanelo. Idale leCongress yakwelemelika selinike uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department kanye le-USAID izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu amadola, $150 million, yokulwisana lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Kusukela ngomnyaka ka-2012, inhlanganiso ye-USAID isincedise abantu abedlula izigidi ezinhlanu abakhahlanyezwa ngabesilisa.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singakehlukani, wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi abakubutho abalani lezokuqhutsha kokhetho elizweni, kodwa kulilungelo labo ukuphatheka kwezombusazwe. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuphela kohlelo lwabebutho okuyilo olukhokhelelwe ukususwa ekumbuso kamongameli Mgabe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngiseWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.